Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 25 Zibandlela 2024 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje ukhulumende weBritane osegcizelela ukuba ukhulumende weZimbabwe kumele ahlawule imali engamadola eMelika edlula izigidi ezilikhulu 125 million dollars ngenxa yokuhluthuna amaplazi eZimbabwe amankampani akweBritane amabili
kube kuyinto nje layo e-right footage engisayo ukuthi i-courage lokhisa khona njalo isikhala abantu bengasilwela singavulakala esokuthi abantu baphume batshengisele.
Agambe ukutshengisela okwenzakale izolo phandle komthethwandaba lapho akade kuthoniswa khona umnumzana Job Scala kungaba kutshengisa na ukuthi uZulu uselesibindi.
Njalo nje after every 3 months or so ngiyahamba ngiyonikeza igazi ngoba ngiyazi ukuthi impilo liyaphilisa siyazi ukuthi for every donation a minimum of 3 lives are saved.
Ingcwethi kwezempila kahle kanye labalelo amalungelo oluntu sebakhuthaze uhulumende ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo awukuqeda umkhuhlane wekholera elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona phaya emsakazweni we Studio 7. Iphephandaba lebulenjini ele Upper News libika ukuba umthethwandaba waphezulu okweBritane ulaye iZimbabwe ukuthi ilandele isinqumo salo elasethula ngomnyaka ka-2015 esokuthi ihlawule izigidi ezingamakhulu edlula ikhulu zamadola eMelika i-125 million US dollars kumankampani amabili athathelwa amaplazi kuhlelo olwaqhutshwa ngohulumende olokuthatha umhlabathi usabelwa uZulu olwe-land reform program. Umthethwandaba owe-High Court wase-London uthi kumele uhulumende weZimbabwe alandele isinqumo sedale ele International Center for Settlement of Investment Disputes ukuhlawula amankampani la abahluthinelwa amaplazi awo. Uhulumende weZimbabwe wala isinqumo sedale leli esethulwa ngomnyaka ka-2015 esithi leli dale eliphansi kwenhlanganiso yeWorld Bank alilawo amalungelo okwahlulela loludaba. Imuli yako Von Pezold's lenkampani yabo Airport Timbers bemanyene labankampani eHangani Development baphanyeka isicelo edaleleli esokudinga ukuhlawulwa nguhulumende weZimbabwe ngomnyaka ka-2010 phansi kwesivumelana samazwe omhlaba ese-1996 Bilateral Investment Treaty. Izolo kube lokutshengisela phansi komthethwandaba kamantshe Harare ngesikhathi kuthoniswa icala lokutshotshozela odlakela eletheswa umnumzana Job Scala owebandla le-Triple C. Amapholisa awatholanga ithuba lokubopha abantu laba ngoba bephange bachitheka. Lanxa bebebalutshwana abantu laba, abanye basele bezibuza ukuthi abantu sebeze bathola na isibindi sokutshengisela ngoba sekuyisikhathi eside abantu bephatheka kukho ngenxa yokwesaba amapholisa. Ukuhlazela ludaba uChris Gande uxoxe lolela ilungelo loluntu omnumzana Charles Nyoni laye obekhona emthethwandaba izolo.
Yesibili sibonile ukuthi kube nokungasuthiseki kukaZulu ngemuva kwedale selalile ukupha i-judgment yalo eliphospona indaba into amaviki alandelayo ku-February. Into ebuhlungu kakhulu ngoba siyazi sonke ukuthi uJob usenesikhathi esikhulu umnyaka wonke evalile kungena ngitsho nanto ehambayo ngendaba yakhe ukuthi engaphiwa i-bail njalo kumbe engaphiwa i-judgment. So abantu ngobulutshwane babakade bekhona basuka basebetshengisela okungathabi kwabo sebetshengisela. But siyazi sonke ukuthi amapholisa eZimbabwe vele njengoba esebenzela iZANU-PF ayabe emile njalo ekhuthale ukuthi avale ukutshengiselwa kwabantu njalo abophe abantu nokuxotsha abantu endaweni kwasekusibangani nokugijimisana kwabantu sebexotshwa ukuthi basuke ekhothi bengatshengiseli kungayikhatshana. Njalo nokuvimbwa kwabayintatheli zendaba ukuthi bengabitholakali bethola imifanekiso kumbe bethotha okutshengisela lokhu kade sokusenzakala ngabantu akade bebuthane beku-solidarity no-Job Sikala.
Bona bebebaningi na abantu abahambe emthethwandaba ukuyoxhasa umnumzana Sikala?
Abantu kade bengekho baningi, abantu kade bebalutshwani kakhulukazi njengoba kwazi kwethu ukuthi nxa kunokutshengisela okwenzakalayo abantu baphuma ngokwanda kwabo, but abantu kade bebalutshwani bebengakho baningi. But kube kuyinto nje layo e-right futhi etshengisayo ukuthi i-courage lokhu isakhona njalo isikhala abantu bengasilwela singavulakala esokuthi abantu baphume batshengisele, which is a good step in the positive direction.
Ukutshengisela lokhu kuyathembisa na ukuba abantu abasesabi ukuthi bengatshengisela njengalokho kwakusenziwa kudala?
Ukutshengisela lokhu akutshengisi ukuthi abantu kabesesabi, ngoba vele njengoba abantu kade bebalutshwane nje kade kuyinto ephongukwenzakala nje okwesikhathi seneso abantu bengazange bafuna ukucabanga njalo bafuna ukwenzana, ngoba sonke siyazi ukuthi abantu sebesesaba kathesi kakhulukazi ngemuva kukahulumende aze athumele amasosha emgwaqweni adukula abantu abulala abantu. So kathesi abantu sebesesaba yinto ebangelayo ukuthi abantu bengafuni ukutshengisela njalo bengasafuni ukungena ukuphuma egcekeni betshengisela ukuthi into kabathabanga ngayo. Lokho okwenzakaleyo lakho akade kuyinto le singayithi ngesilungu yi-spare of the moment yokuthi kuphongukwenzakala nje okwesikhathanyana esincane amapholisa engakabhihlizi njalo nokuxotshanisa abantu.
Umnumzana Charles Nyoni ngolwela ilungelo loluntu ubekhuluma ecingweni loChris Gande oweStudio 7 eseHarare. Ingcwethi kwezempila kahle kanye labalwela amalungelo oluntu sebekhuthaze uhulumende ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo awokuqeda umkhuhlane wekholera elizweni. Umkhuhlane lo usumemetheke ngelizwe lonke wabulala abantu abedlula amakhulu amane 447. Umphathintambo wezempila kahle uMnumzana Douglas Mombeshora wazise izolo ukuthi abantu asebebanjwe yilo mkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu angamachumi amabili 20,121 njalo abelatshwe basila bazinkulungwane phose ezingamachumi amabili 19,442. Umombeshora uthe njalo ikholera esikhona eziqintini ezingamachumi ayisithupha 60 district njalo ihlasele kakhulu eHarare, Shitungiza, Buhera, Gutu, Chiredzi, Mazoe laseMbire. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights uMnumzana Khumbulani Maphosa.
Abantu babulele ngukhulumende ngoba ikholera ukuze ibe khona yisenzo sikahulumende. Ngase sisheke ikholera ukuthi kubulala abantu njengani ikholera izisukele lapha kade isuka khona yalanda abantu yafika yababulala. Kukanti ikholera ke ibuyile kakhulu ngenxa yokuthi okokuqala uhulumende wakithi wehlulekile ukuthi abone ukuthi kulamanzi ahlanzekileyo atholwa ngabantu ngokweneleyo insuku zonke emakhaya lemadolobheni elizwe. Okwesibili, uhulumende wakithi kavume ukuthi into yakhe leyo ukuthi ayiZimbabwe National Water Authority zilwa yehluleka kudala. Siphakathi kwekholera nje kungumfuzelelo kumbe ukuthi kuyimpumela yokwehluleka kwezilwa. So nxa singablema singathini ikholera ibulela abantu, asithi imizimwa ibulele abantu ngoba izimwa yehlulekile ukuthi kube lamanzi ayehlanzekileyo. Ngokwehluleka lokhu kwasekungenisa inxeba lokungena kwekholera, ayiphombanga ukungena nje ngenxeba lokuhlatshwa isipikiri.
izinwa yebo lihle zilisola kanti labanengi bayayisola alubana ithe yakhitshwa ke izinwa umsebenzi wamanzi ukuqutshwa njani
kunomthetho welizwe okuthiwa yi-devolution of power eku-constitution yeZimbabwe izinto ezinjengamanzi into kumele zehliselwe ezabelweni kusukswe kuzinwa kuhanjiswe kuma-local authority singakhumbula ngicela sibuyele emuva kancane izinwa ingakabi khona wake wayizwa ngaphi ikholera indawo igcwale ilizwe ngendlela enje yebo kune yathi yebo kaqalisanga izinwa ngithanda kungena kodwa phela singakhohlwa ukuthi imvukuzane kayikubulali ngelanga elilodwa imvukuzane yakuthatha iminyaka ukuze kuqede ngakho le yimvukuzane yezinwa kusukisela yangenayo saqala ukubona ikholera imemetheka igcwale ilizwe ayehle amandla angene ezabelweni lolu dube esilubonayo yimvukuzane yezinwa wangena ngezinwa lokhu lokho kuqhubeka kusidla kumenetheka ilizwe lonke ngakho ikosithi tinamandla kawehliselwe ezabeleni ama local authority kawazikhangelele bona ukuthi amanzi azenziwa njani athithwe njani ahanjiswe njani ebantwini ngumsebenzi wama local authorities lowo ngakho kungenza ama local authorities kuzakuthola ukuthi kulula nokuthi lapho kusehlube sehluleka kambe kunenkinga ba respond masinya futhi balula ukuthi abantu babahold accountable lapho besehluleka
umnumzana Khumbulani Maphosa ngumkhokheli wenhlanganiso yamathabeleland Institute for Human Rights ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo owe Studio 7. Ilizwe libikwa liphakathi kokusilela kwegazi lokusiza abagulayo. Okobulawayo khona kubikwa lisilela ngoba bengekho abapha igazi leli. Sixoxe lewake waba ngusenetha umnumzana Khalipani Phukeni obehambe ukuyopha igazi watshelwa ukuthi eselikhona ngelakhe lomunye obeke waya kupha ileli gazi esibhedlela seBulawayo Central. Ngesizwe ingxoxo ayenze lo Chris Gande owe Studio 7.
Ngivele nemsakazi ukuthi ngelabalaleli emakhaya ngibonga ithuba lokuthi sixoxisane. Hayi njalo nje after every 3 months or so ngiyahamba ngiyonikeza igazi ngoba ngiyazi ukuthi lempilo liyaphilisa. Siyazi ukuthi for every donation a minimum of 3 lives are saved. So for konke ukudonate engikwenzayo kuyi-1 nje kusilisa impilo zabantu abangu-3. So angiphazamisi nje every 3 months ngiyahamba. Ngithe ngifika hayi ngithole kungela muntu, ngithole kungela muntu sibili bengingedwa. That last time ngikhona besiyi-2 or 3. Which was last year, last quarter of last year. Kodwa this time, hayi bengingedwa sibili, hayi beku empty.
Manje sixwayiso bani ongasipha uZulu ukuthi akhuthale ngokuyapha igazi.
UZulu akaphakame emfoka baba, akaphakame sibili ayo donate igazi. Njengoba ngikhuluma nawe nje, ubona lapho ku video igazi type yami type O. Before elami bekule 1 pint imathebelele ndiyonke yonke Bedbridge to Victoria Falls Plantree Nyathi Lupane everywhere imathebelele ndiyonke kule pint eyi-1 eyami ngesi-2 for i-type O. And i-type O iyadingeka kakhulu ngokuthi noma mbani uyakwanisa ukuthi ayithole imsize ephilise impilo yakhe. So uZulu akaye lapha akula sipho ongasinika umuntu esedlula isipho sempilo. Igazi lela wazi liyodingwa mbani. Kusasa lingadingwa ngumzali wakho, lingadingwa ngumntana wakho, lingadingwa isihlobo sakho noma ubhosi wakho. Igazi nje into edingakala kakhulu ezibhedlela uma kuzalwa abantwana. Iyadingakala ngesinye isikhathi kuma-road accidents, sometimes imepha abantu kube lokuxabana okuthize kuliwe lapho abantu begcine sebephuma igazi eliningi sebeshota ngegazi. So liyadingeka nje igazi. And igazi aliriplaceka, alifani lamaphilisi phela lo muthi ukuthi kungenziwa somewhere. Igazi litholakala emuntwini. So hayi ngiya.
Umnumzana Khalipani Phukeni ngowake waba ngusenetha ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Njani bathokaza bahle nonke ngezindawo. Asiboneni ke ukuthi uJobu Sikhala uzokhitshwa ejele nge-free bail nakhona. Ifuma kungaba khona ukuthi abuyele entolongweni. Wona lawo majaji amgwebayo. Lawo majaji amgwebayo kumele ukuthi nabo sibavulele i-case ngoba siyabona ukuthi amajaji wonke lapha e-court asebenza uhlangothi olulodwa. Benze ngenhlangothi zonke. So le ndaba le njengoba laba bombuso lo obusayo bathi bona ezamajaji abekho zemakhoti abekho lapha. So asike siboneni ukuthi sidila kanjani. Laba bantu bakhishwe baxoshwe total ngoba abasebenzi umthetho wabo, umsebenzi wabo ngendlela efaneleyo ngomthetho welizwe. Sebazisebenzela umsebenzi ngentando yabo, ontando kayiphikiswa. Ungathi leli lizwe ngelabo. Akekho othi yena uNkulunkulu laphezweni. Ilizwe leli ngelethu sonke. Nabo kungojaji banjalo bafana nathi nje abantu nomuntu nje olusimbuzi le emakhaya. Hayi ukuthi yena uzotshela ukuthi ilizwe lilawulwa nguye. Ilizwe lilawulwa imithetho eyabhalwayo phansi. So makunjalo wonke amajaji la makakhitshwe, kufuneka amajaji amasha afundile. Maningi amajaji abantu abafundele lowo msebenzi. Hayi ukuthi abayekho ezweni lakithi. Sinabo abantu abafundele lowo msebenzi abazosebenza umsebenzi umthetho obhaliweyo ezincwadini zokubusa ilizwe. Hayi lokho kwenzayo abaxoshwe baphume bahambe baphele bonke ufakwa abasha ikusolva indaba yethu yamakhodi.
Kum kuyashelela. Hayi siyezwa abahlaziyi siyezwa kuze kube labanye abantu abadini nasenithatha uhlangothi. Hayi angaze ngibone mina iStudio 7 sithatha uhlangothi lina likhipha indaba njengoba linjalo. Ma ufanele ukuthi uye interviewa umuntu, it's not a case. Ma uziya interviewa umuntu noma wezani ufanele uzwe ekhaleni ungakhulumi into engayisiyo. Yikho kuthiwa amajena lizi akhipha into ezi-right. Qhubekani siyaphambili thina kunanto esiyisolayo. Into nje ebalulekile ukuthi as long likhipha into ekhulunywa ngumuntu akula tribalism njalo aliyabe lingafeva iparty likhuluma indaba njengoba zinjalo. Kulungile konke elikwenzayo. Thina abanye abantu siyayizwisisa yonke into eliyenzayo ngoba namanje lize lakhipha uJoseph Chuma ugcine umuntu bamtshela ekhaleni. Ayi siyambonga lo baba osebenza umsebenzi ongaka ubaba wasenkayi. Thank you very much. Qhubeka litshela abantu ekhaleni, singatshela abantu ngefoni ngoba ngefoni kokunamanga khona. Thank you very much baba.
Hayi siyabonga Studio 7 siyabonga ngendaba elisinikeza lona. Hayi namhlanje sizaphumula ngendaba zakuChabangu lezi labo lokuzenza. Sizaphumula ngendaba zakuChabangu.
Studio 7 livuka njani? Mina nginesimanga lapha uChabangu lo amandla lawo angizwisisi ukuthi uhamba kanjani. Amagqwetha CCC every time besiye court kuthiwa amaphepha abawayenzanga ngendlela. So ngantu amagqwetha angikhona angana wazi umsebenzi we-CCC uhamba kanjani kahle because always amaphepha abathe ngekho ngendlela. Lo nqoba isithole ngiyesehleze wini okaChabangu. Hayi lo nqoba isithole sekungantu awumbeni ngani sengiwepolitiki. Ukukhuluma kwakhe asiyo yokwegqwetha. I think like ubhadalwa izanu. Akusokukhanya kanye so ukukhuluma kwegqwetha so ngokwepolitiki lo.
Msakazi lapha sengathi le ndoda engumalakhi Nkomo iyaphosisa mayithi izano yalwela ilizwe. Ngabe uthi yena izano yayikhona makulwelwa ilizwe. Into ewisa idola ukuthi abantu baseZimbabwe inhliziyo ezibomvu zibuhlungu abalanjabulo akulathando sibuswa ngohluko. Ngakho ngeke baze baphumelele ngoba babusa abantu abanganathando nabo. Hayi ukuthi kwahla kwacima kwakuthe kwathe akusiyikho lokho. Umuntu kufanele ebuswe ngabantu beluthando. Upresident avotelwe.
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli. Kungaba very interesting ukuthi sibone uJobu Sikhala mayephume ejele ukuthi uwela kweliphi icala. KwelikaChabangu noma elikaChamisa. Ikuthi ecala kuleliyani side likaChamisa ku-racist. Kulabantu aba-racism okwenye indlela engakaze ngiyibone. Awufadzayi mayere benjani abamthanda uJobu Sikhala ngoba uJobu Sikhala ngumuntu wesintwini. So lizobona khona lizofunda kahle ipolitiki ukuthi injani. UJobu Sikhala mayephuma ngeke awele kwe-esayidini likaChamisa lapho ngiyabheja. Ngenxa yokuthi esayidini likaChamisa kule racist enkulu kakhulu. Kule nketha abachabi ukuthi khona umuntu onga isiloshona akatholi isikhundla esiphezulu lapha. So uJob Sikhala maye phuma, it's very interesting ukuthi sibone njengelizwe ukuthi kona welaphe kweliphi icala, kwelika Chabang noma kwelika Chamisa. Yabo
sanibonani, sanibonani Studio 7 igama uvusa umuzi intakade obhungane umthimkhulu. Ngicela ukwazisani bakithi ngicela iqaphele into eziningi lezi ijo ma-stand la atadayiswa la ama-stand adayiswa ngela nto esitshonini kakhulu ngama-stand nakithi ematevelelend. Ake iqaphele le ndaba le, cela noma ukuthenga ukuthenga ntu bangapha ematevelend awuthenga ntu esitshonini bathenga njani esitshonini ngesitshonini umuntu asiwakibe uzohlala ngapha uhlala kanjani endani angasigodle ngasongosakibe kuhle ni makusaza shithasobhosi thiwa singesitshonini le khona ngapha kithi ematevelelend angaze mbona umuntu wangapha ematevelend esuyesiyakale emashonaland kanti unoxoshwa yengiwe cela kanti sisiqaphele abantu basematevelend siqaphele le ndaba le.
Enkundleni ngithi livuka njani basakazi, abantu bakobulawayo baveza kudala ukuthi izano abayifuni. Bakhuluma kudala umuntu ofuna izano phefu kobulawayo kuphela nguChabangu labo mbuso labo Albert Mhlanga yibo kuphela abafuna izano, kodwa abantu baseZimbabwe ebantu bakobulawayo izano phefu abayifuni. Bakuveza kudala lokhuyana, bakuveza kudala njengoba nje libona sebeze basebenzisa uChabangu. Uchabangu la wasebenza la makhodi njengoba ke sudilizile ke Chabangu. Okusuka lapho uzayenza njani lokutshela abantu ukuthi wakhe indlu? Yiphi indlu yakhayo Chabangu? Kuna manje sobaleka lekhanda likaChamisa, wawungasebenzise lakho Chabangu ikhanda elikhulu.
Sanibonani khona ngakho linjani? Hayi mina ngikhuluma phansi eZimbabwe endaweni zeMathweni North. Uhlupho esilalo lapha thina nje abantu abakhulile into ezepension. Hayi ipension yakudade uthoma ngamayo ipension. Ungazi abantu bepolitiki lobo bekhuluma sozuze bekhuluma ngokuthi ipentsheni bazikhulumele bona ezabo izimali, but amavoti kodwa bathi bona bathole ebantwini abakhulileyo. Manje simangale ukuthi manje abantu laba abakhulileyo abangatholile lutho ipentsheni. Kumbe nqali ngakudingisisa libubone likhulume labo abantu benasa kumbeni omis of public social welfare labo inqali bangalitshela ngcinto hamba ipentsheni kulalutho
siyabingelela siyabonga Studio 7. Mina ngicela ukuthi besikhululele uJobo Sikhala ejele abantu bezanu ngoba ikhothi ngeyabo bengabantu bezanu. Icala likaJobo Sikhala silazi ngelokuthi ulilunga le-3C njengoba i-3C sebeyidilizile bayinikeza usengezo Chabangu. Asisekho isidingo sokuthi umntu nomuntu afele ejele esizwa inhlungu zomphefumulo wakhe lengane zakhe zihlupheke uJobo Sikhala. Akusela 3C ayiyo ebotshelweyo abamkhulule nje ngokuthula, naye ezihluphekele njengathi singaphandle esizwa ubuhlungu esinabo sibona izanu phefu itanasa isenza kona okwenzayo isidla yonke into eyabantwana beZimbabwe konke kudliwa ngumuntu wezanu nje kodwa ingane zakithi zihluphekile. Sibukele usengezo Chabangu ehluthuna i-3C ezandleni zabo Nelson Chamisa ethembe amakhothi ezanu. So sithi nxese abamkhulule uJobo Sikhala umuntu wenkosi aziphumulele ngoba yikho into abasebembophela yona 3C yakusela lutho. Sizalibona elinye icebo uNkulunkulu uzosibona elinye indlela.
Lawo bekungamazwi eno linabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. KwezeMelika, owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump unqobe njalo ancintisana laye unkosikazi Nikki Haley kukhetho lokudinga ozamela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli weMelika olwenziwe ngolwesibili esigabeni seNew Hampshire. UHaley uthi uzaqhubeka encintisa lanxa amathuba akhe esefiphile. UChris Gande uxoxele olandela ezombusazwe leMelika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuma-primary ama-Republicans sibona uDonald Trump eqhubekela phambili unqoba since aqala nge-caucus e-Iowa last week lapho anqoba khona uNikki Haley lo DeSantis. UDeSantis wagcina ephuma kukhetho kwasala-ke uNikki Haley naye uDonald Trump. Bonile njalo izolo uDonald Trump enqoba uNikki Haley by about 13% i-difference kuma-votes. So ya kuyatshengisa ukuthi hhayi ama Republican lalokhe bambelele ekholelwa kuye uDonald Trump ukuthi kube nguye ozobamela kukhetho lukamongameli oluzayo ngoNovemba kuwo lo nyaka.
Umbona engaphumelela yini unkosikazi Nikki Haley kumbe umuntu ovele esezaziphumela kukhetho?
Well, masibheka emandulo sikhangela i-history, ithi yona i-history, umuntu owinayo ku-primary e-Iowa aphinde njalo anqobe ku-primary e-New Hampshire nguye ovamise ukuba abe yi-nominee ebandla lakhe ukuthi amele ukuba ngumongameli. So uma sisiya nge-history njalo sibona ukuthi hhayi sokuyintaba enkulu kakhulu for uHaley ukuthi anganqoba, ngoba ukudliwa kwakhe izolo sokushisho ukuthi even lalaba ama-funders abayibona abakumele bamnikeze imali yokuthi aqhubeke ngekhampeyini yakhe labo, hayi, I think babe sebebona ukuthi hayi imali esizodlaliswa leyo esikhathini esiningi basuke ba-withdraw. So hhayi sesizobona-ke ukuthi uzoqhubeka yini aye a-conteste e-South Carolina, ngoba i-South Carolina yi-state yakhe, kodwa lakho khona ngale ama-polls atshengisa ukuthi hhayi usemuva kuka-Donald Trump. So sokungaba nje kuphombuku qinisela kwakhe uNikki Haley ukuthi ahlale lapho, but into zonke zikhombisa ukuthi hhayi usenqotshiwe ngu-Donald Trump.
Umnumzana Dan Moyo ucubunguleza umbusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia khona ngapha kwele Melika. Imidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations iya kukhefu lamuhla, kodwa ikhangelelwe ukuqhubeka kusasa lapho iqembu le-Angola elizadibana khona lele-Namibia ukuthi ele-Nigeria lizadlala lele-Cameroon. Ukuhlaziya imidlalo le ukuthi isifika kusibanga siphi, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lolandela ezomdlalo wenguqu uCassius Jesse Simana Mpofu.
Ya le imidlalo esidlalwe ijenisa ukuthi kulamaqembu amanye athile asephumelele. Sibone iqembu leSenegal lidlulela phambili liwina amagemu onkomathathu, iCape Verde layo isurprise abaningi iwina amagemu wonke wadlalileyo. Sazobona iCameroon iqualifyelayo kanzima leNigeria, okutshengisa ukuthi khona ingathi nzima kakhulu i-African Nations Cup leyo ukudlula iminyaka yonke. Sikhangela amathimu anje aboCape Verde, amathimu angazakali kakhulu nje kwezemidlalo, kodwa aseyenelisa ukuthi athophe igroupu yawo. Then kwalawo akungathi kulobu nzima khona kakhulu abanjengaboZambia, oNamibia. Ibafana la e-South Africa akuyimelanga kahle, iwina umdlalo owodwa lapho eyadla khona iNamibia, yadliwa odwa. So kuseselokunzima oMozambique, kuseselokunzima. So far ngicabanga ukuthi ngokubona kwami iSenegal ngathi zenza ngcono kakhulu kudla amatimu amaningi.
Akhona amaqembu afana lawe-Mozambique, Namibia, lamanye nje kade khangelelwa phansi, kodwa sibone ngani ukudlala abedlala okungcono kakhulu. Ungathini wena nxa ukhangele isibanga esidlalwa ngamaqembu na la siqathanisa le midlalo yekhaya?
Ya, amaqembu anjengabo-Namibia labo-Mozambique ngicabanga ukuthi kubasizile kakhulu ukuthi babe labadlali abadlala ngaphandle kwamazwe njenge-South Africa, Premier League South Africa lakwamanye amazwe e-Africa. Kwenze ithi amathimu abo ama-national team abangathi astrong loba nje kubona ukuthi azokuphumelela ukudlula maybe ukuya kwe-next stage. Kodwa so far amaqembu abo aqinile and abonakala ukuthi angcono ukudlula iminyaka leyedlulileyo, ngoba sebethole ama-players abathole i-exposure kwamanye amazwe lapho abadlala khona kuma-Premier League. Kakhulu sikhangelela ukuthi yona iNamibia iye ma ingawina umdlalo olandelayo, ngoba umdlalo wokuqala yawudlala kuhle kakhulu yawina 1-0. Ngathi yadla ngathi yayi-Morocco asakwazi ukuba i-Algeria yadla amathimu astrong kakhulu e-Africa la. Then iNamibia la umdlalo wokuqala yadlala kuhle kakhulu So kuthi kuzoba ngcono kakhulu asazi njalo kodwa azophuma azokuthi noma engadlila ku next stage but esilandelayo lesana ngivale abakuso lesi asizo kuba right amaqembu manje abafana bakhona azophuma ngi last stage abazodlala bayongahlela phambili bazogcina kwaphana iname phela noma engadlela phambili zophela khona phana iZambia kunzima kakhulu.
UCassius Mpofu ngolandela ezomdlalo wenguqu silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje isale.